Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Olinga libuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolosihlanu mhlazi ku 8 Mabasa 2022 Chris Gande endabeni zethu lamhlanje amatitshala akhala ngokubandlululwa ekuphiweni umsebenzi wokubala abantu phansi kohlelo lwe-census oluzenziwa ekupheleni kwayona le inyanga
thina sithi hayi asifuni ukubandlululwa into yokukhethwa ukuthi umuntu ahambe emsebenzini kufanele ukuthi kusetshenziswe into ye-professionalism umuntu wonke ongumbalisi uyakwanisa ukuthi ahambe ayewuthatha lowo msebenzi awuyenze
abazi u-Elvis athi obulewo yizizalwane zakwele South Africa elukitshini le Deep Sloot ngolwesithathu bathi ube ngumuntu ozithobileyo
izizalwane zeZimbabwe eziningi zethukile kakhulu ngoba le nto kukhanya iyamemetheka kulabantu abalokhu besithi bona abakaqedi ngabantu bokuza kukanti amapholisa lawo endaweni yokuthi aphenye lolu daba ahamba wona ebamba abantu bokuza abangekho emthethweni eDeep Sloot
womela isigaba senkayi engowebandla lezano PF unkosazana Stars Mathethebe uthi usisungule ihlelo eziningi kulesi sigaba
umsebenzi ukugcwalisa lokho ngakuphinga inkosi yikho sisebenza nzima kangaka asebenzeli ukukhethwa ekukhethweni zizakhethwa ngoba uNkulunkulu ethumele abantu bakhe ukuthi bangekhethwe
zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7 amatitshala akhala ngokubandlululwa ekuphiweni umsebenzi wokubala abantu phansi kohlelo lwe-census oluzenziwa ekupheleni kwayona le inyanga emnyakeni edluleyo amatitshala ayaqatshwa lugatsha lwe-Zimstat kungakhathalekile ukuthi baleminyaka yokuzalwa emingaki kodwa lumnyaka lolugatsha lubikwa belukhetha amatitshala asakhulayo aphansi kweminyaka engamachumi amane 40 kulabantu abazinkulungwane ezingamachumi amane 40,000 abaqatshwa yilolugatsha njalo babikwa sebeqalisile ukuqeqetsha ngalumsebenzi iphephandaba leNewsday lithi ibandla lezano PF likhanya selifake abasakhulayo bebandla ukuthi benzele umsebenzi ngenhloso yokuphuma lamanani abantu azakwenza ukuthi uhlelo lokwaba izigaba zokuvotela idelimitation isebenzele ibandla lezano PF abantu bazavalwa kusukela mhlazi ku-21 kuyona le inyanga sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yamatitshala iZimta umnumzana Richard Gundane ukuze sizwe okuningi ngalolu daba
nxa sokunjalo-ke sina lapha kuma-Zimbabwe Teachers Association esibamelelayo ababalisi nabantu abadala abephezu kwe-45 ngama-50 years banye seba-approach i-retirement so bayakuzwa ukuthi kanti sokutheni eminyakeni sibe sisebenza kuhle antsho ukungena kwi-census umsebenzi qeda ukusebenza pheluza thola la kuyinzuzo encane so yiyo imali encedayo ababalisi ukuthi iyabamotivetha layo ibaya-encourage ukuthi bahlale emsebenzini wokubalisi ngoba imali ezinjalo eze-national umuntu wonke layo uyazi so kulo mbuzo lapho ukuthi kanti kuke kwabe le research yini etshengisayo ukuthi abantu abadala kabakwanisi ukuthi bawenze nxa ikhona ngathi sifuna ukuyibona ukuthi itshona kanti nxa kulo hlupho lokuthi abantu abadala kabasoze bakwanisa umsebenzi kuke kwayenzwa yini i-medical examination yangkhona kule fitness test yini eyenziweyo ukuthi itshengise ukuthi abantu abadala kabasoze bakwanisa lowo umsebenzi so thina sithi hayi asifuni ukubandlululwa into yokukhethwa ukuthi umuntu ahambe emsebenzini kufanele ukuthi kusetshenziswe into ye-professionalism umuntu wonke ongumbalisi uyakwanisa ukuthi ahambe ayewuthatha lowo msebenzi awuyenze kuhle so kumele ukuthi ipolisi leyo bayilungise bakhiphe lokho abafuna ukuthi bakufake angazi ukuthi okubekileyo khona kukhona ukhongumbala eminyakeni yonke edlulileyo balisi wonke abakwanisayo bayahamba bayengena umsebenzi nxa kuyisesikhamfethu seziko lokho nxa kuyi-criteria enjani yikho lokho ayikho nalokho abakulethileyo lona. So siyacela sibili ukuthi abegatsha lwe-census bakukhangele lokho bakulungise uyenzela ukuthi bakhiphe lolu bantu lolokho.
Manje ngokubona kwenu kungaba kusenziwa ezombusazwe yini kumbe ngokucabangela kwenu injongo yakhona kuyini kahle kahle?
Hayi ezombusazwe kasizibonilaphi bona nje ukuthi kulo muntu obeke ipolicy embi. Akula consultation lapha, akula research lab, angazi ukuthi abasebenza khona ngale kwigatsha lwe-sensasi babonene singakwaziyo. Ngabe kubonile lokho abakubonileyo kabasitshele phele lathi singama-stakeholders kumele ukuthi sibekwazi lathi sibacolise ukuthi hayi umuntu wonke kumele ukuthi athole ithuba lokuthi awuyenze lowo msebenzi ngoba kuzakuba nemali lapum even nxa singasebenzile imali kufuna ukuthi njalo lathi umuntu wonke athole ithuba lokuthi asebenzele ilizwe lakhe. Kuye lizwe into eqakathekileyo umuntu wonke laye uyalithanda ithuba lokuthi asebenzele ilizwe.
Ngokuzwa kwenu kuthi wa imali izaba iyinganani ephiwayo lo umnyaka?
Hayi angikwazi lokho kasikabi lakho ngoba nxa umsebenzi onje uyenzakala imali izatshelwa labo abayabe bengena umsebenzi. So kasinalwazi lokuthi iyabe ingakanani. Ukuba ngakanani kaqakathekanga kithi. Esikufunayo ukuthi umuntu wonke owuthandayo umsebenzi athole lolo thuba. Nxa kuyi $1 kuyabe kulungile ukuthi nxa umuntu ekhanda laye ayithole.
Umnumzana Richard Gundane ngumkhokheli wenhlanganiso yamatitshala iZimta ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGweru. Abazi uElvis Nyathi obulewa izizalwane zakwele South Africa elokitshini leDeep Sploot ngolwesithathu bathi ubengumuntu ozithobileyo. Ixuku labantu beSouth Africa leli libikwa belibhodabhoda indawana zonke zeDeep Sploot lisithi lidinga abantu ababulala izizalwane zakwele South Africa ezine ngempelasonto edluleyo. Umkhokheli wenhlanganiso ye-Operation Dudula umnumzana Nhlanhla Lux Dlamini uhozwe lixuku leli ngolwesibili lisithi alifuni inkokheli ye-Operation Dudula bazazilungisela bodwa udaba lwezigebengu. Ixuku leli lithe lifika emzini kamuyi uNyathi lapho elingene khona ngamandla lamtshaya kabuhlungu watshiswa ngomlilo. Abazi uNyathi bathi abakholwa ukuthi engaba eyisigebengu njengalokhu okuthiwo ngabambuleleyo. Sixoxe lentatheli izindaba umxolisi Ncube obesazana lomuyi.
Undoda lo ube ngumuntu oziphilele kahle, ophila kahle futhi le lomphakathi osuke nje wayewelwa yisiga lesi ngenxa yokuthi abantu laba bebevele bona bezifunela ukuthi balwe labantu bokuza. So bathe befika endaweni yakhe ngokutsho kankosikazi wakhe babehamba benokhela abantu besithi abantu kabakhiphe izithupha. Ngokwethuka ke umuyi lomfo wabo kunye lonkosikazi kamuyi basebephuma endlini bethi bazama ukuyacatsha. Izigilamkhuba lezi zithe mazifika lapho zathi libalekelani kutsho ukuthi lina lilombhobho ukhipheni lowo mbhobho. Bathi ayi asila mbhobho. Then babe bebathatha bebabili lomfo wabo. Umfo wabo angazi ukuthi yena wasesinda kanjani ngoba bahle baqala ukutshaya u-Elvis esendlini lapho bamtshaya kakhulu bamlimazela phandle bamdonsela phandle bamtshaya yiko lapho ukuyambulalela khona.
Nxa usithi ube ngumuntu oziphilelayo nje kutsho ukuthi ube ngelacala?
Kuba nzima ke ukuthi wazi ukuthi umuntu yena nxa eseyedwa ngabe senzani kodwa akukho okubambekayo okubonisa ukuthi ube ngumuntu ophila ngamacala ube ngumuntu nje oma engathi mina ngumuntu omachua umuntu obengabonisi kuganga njalo labona ababambuleleyo abalayo into abayijoye ukuthi bethi wenze lokho ngoba bafike kuphela ude ngenxa yokuthi besesaba ukuthi laba bantu ngoba balokuhamba behlukumeza abantu wasezama ukucatha bona bam-accuse ke khonapho ukuthi khipha umbhobho why ubaleka kutsho ukuthi ukubaleka kwakho ulombhobho hathi ngoba bembone elombhobho kumbe kungumuntu amaziyo ukuthi uphila ngendlela ethile.
Eh manje ngokuzwa kwakho kuthiwa sokuza hamba njani kathesi imuli yona ithini?
Imuli yona yethukile angikayiboni mina kodwa ngikhulume labantu abake bafika lapho bathi imuli yethukile kakhulu ithi ayisafili isafe kuleyo ndawo ngoba sokungenzakala ukuthi abantu laba bajike futhi ngoba uyazi ukuthi nxa kwenzakale into enje amapholisa ayabe edinga abantu abadalela esisigigaba kumbe isigameko kungakho sebesesaba ukuthi laba bantu bazajika bafike bababulale kumbe babahlukumeze futhi ukuthi bangaze besavezela amaphoyisa. So bathi bona bagcinakale bengabantu abafuna ukusuka kuleyo ndawo ukuthi bayecatha kwenye indawo lapho abangafika baphephe khona.
Manje ezinye izizalwane zeZimbabwe ikakhulu ezihlala khona eDeepsloot zithini ngesehlakalo leso?
Izizalwane zeZimbabwe eziningi zethukile kakhulu ngoba lento kukhanya iyamemetheka. Kulabantu abalokhu besithi bona abakaqedi ngabantu bokuza kukanti amapholisa lawo endaweni ukuthi aphenye lolu daba ahamba wona ebamba abantu bokuza abangekho emthethweni eDeepsloot. Ngikhuluma kanje amapholisa bekhuluma ekuseni ukuthi asebophe abantu abangamathumi amabili lane 24 bebabophela ukuthi abala maphepha kodwa abakabambi umuntu loyedwa obulele umnumzana uNyathi. Kungakho abantu bethukile kakhulu abanye sebefuna lokubuyela eZimbabwe kodwa ngenxa yokuthi abalazo imali ezeneleyo. Abantu abahlala eDeepsloot abaningi abantu abasebenza imisebenzi engatsho lutho behola izimali ezincane kungakho abalayo imali yokuthi babuyele eZimbabwe kukanti abanye futhi lawo lanxa belesifiso bayaswela ukuthi eZimbabwe bayafika benzeni ngoba uhlupho luseZimbabwe lwabasusayo alukapheli namanje. So ngabantu abayithukileyo kakhulu ngabantu abangaziyo ukuthi kusasa libaphatheleni ngabantu kodwa abangelakho ukuthi bangaphephela kuphi.
Umxolisi Ncube intathele izindaba ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Omila isigaba senkai South engowebandla lezanu PF unkosazana Stars Mathethebe uthi usesungule inhlelo eziningi kulesi sigaba eziphathise izakhamizi. UMathethebe wake waba ngukansila wedolobho lakoBulawayo. Sixoxe laye ukuze sizwe inhlelo zakhe njalo lokuthi ukhangeleleni kukhetho oluzayo.
Ngenze okuningi sibili ngakhile izikolo ezikuprocesa futhi nezinye ezimbathu amasekondari kulu ngivuselela amadama amanye akade e-lockdown ngifuna ukucwangwa kwayilisile nesabadala ngakubacomethaleka izima iyabakedela izibhorane abanye sibakhomethe endaweni lama-non-governmental organization abadala abakedela izibhorane yebo kamba bakaphithwa bonke kodwa amawadi athize asede jele njalo siyaphambili silima kunjenje zikhona ezinkathi kwe-consistent izimota ezigesayo siyenzile ama-club labomama siyathengelana imikalo siyathengelana amankomitsho ngincedisile abantwana esikolo ngiyabafundisa ngincedisile abanye abantwana abakhubezekileyo njalo lokhu ngisaphakathi kokubanceda ukuthi bake bathole imfundo benjalo bekhubazekile.
Ye manje nxa sikhangele pha edale lephalamende sike sabona lapho okukade kuthiwa khona ungakhulumi ngesiNdebele edale lephalamende wena ukuthatha njani konke lo?
Hayi sikusebenzile ngeminingi yedwa sibathikisene ngesibamengisela ngoba iphalamende angithi siphuthisa izinto ngobuningi bethu hayi uwedwa sikuvumelene ukuthi silandele i-constitution yeZimbabwe evuzangu-16. So ukusebenzisa kwami isiNdebele lami ngisebenzisa ngoba sisebenzisa bakhona abasebenzisa isikhalanga bakhona abakhuluma ngesimnandi yakhona phansi kuba mnandi okunye epalamende nxa amalangesizi wonke ekhulunywa bakhona abakhuluma ngesishona of course bavamile abakhuluma ngesishona ngoba bevele bevamile labo edabele epalamende. Now siyakuzama ukufuqa konoko ukuthi malangazi zonke eZimbabwe aqakathekise enziwe abe mqoka.
Manje nxa ukhangele lona ukhetho oluzayo ubona ungani uzanqoba yini kumbe kungani kukhona obona ngani kungasilela khona?
Hayi nqobe lokhetho ngumuntu okhonzayo okholwa ukuthi ukuphatha abantu ukuthiwa yinkosi yakuthunywe ngonkulunkulu engikwazi ukuthi xa yena inkosi isathi kaniqhubeke ngifayo ngizaqhubeka kodwa xa inkosi ingatshongo ngeke ngiphikisane ngesinqumo esifakwe ngunkulunkulu unkulunkulu abantu bakhe yababekela abakhokheli ukuthi babekwe yimi labo u-Ephesians 6 so ngiyasebenza ngisebenzela ukugcwalisa lokho engakuthunywa yinkosi yikho ngisebenza nzima kangaka asebenzeli kukhethwa ukuthi ekukhethweni ngizakhethwa ngoba inkulunkulu ethume abantu bakhe ukuthi bangikhethe
alo ngunkosazana Stars Mathethebe omela isigaba seNkayi South edalele iParliamente lingowebandla leZanu PF ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umhlabeleli odumileyo wakwele South Africa uKelly Khumalo uzahlabela emtshadweni womlingisi owazakala ngelokuthi Mayididi eHarare ngomgqibelo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uhulumende usenqume ukuba umanisipala wakobulawayo kumele aphe isitalada sakobulawayo ibizo elithi Uhuru Kenyatta okulibizo likamongameli weleKenya. UKenyatta ukhangelelwe ukuvula umbukiso we-trade fair kobulawayo ngokusemthethweni ekupheleni kwayo nale inyanga. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumlayezo elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani, sanibonani, sanibonani bonke bantu bakithi eZimbabwe. Amagumbi amanemhlaba ngiyalibingelela lonke. Lingethuselwa ngumnangagwa, lingethuselwa ngumasekhulile. Wehluleka ubulala wokuqeda ngo-1983 esesemuthanyana manje ayayo. Kula mangu ethuseli, wayekhuluma egadi wemuva. Abule sibindi abugaxile phela izibhamu sibuntu uqinisile. Kula mangu. Akula muntu ongayenza manje lamanga lamanga. Nomgabo wakwenza 1983 layo esesemuthanyana. Ntibona nje vele bengasakhoni lona. Lamanga yethusile. Siyamkhupha kuphela ku-election. Amavoti lingasuki lilinde kuze kubale likhonapho njengeZambia. Kati leso ukopi into enhle ezaliphumelelisa ukuthina sisekudeni ngapho kodwa umnotho singenisa umnotho vele kakhulu ngoba imali esiyithumezayo sonke semazweni ngomnyaka mhlowa 5 billion yasiza so singakhali kakhulu siyasiza ngoba umnotho usiyamngenisa nasithumela izimali emakhaya ulamanga umnankathi ulamanga ahambe le ekuemazweni azokuthusela abantu.
Sanibonani, sanibonani, ngiyalibulisa lonke basakazi nabalaleli beStudio 7. Mina ngikhuluma igama uThulani Ndlovu eNkayi kwenduna uSikhubokhobo. Ngithanda ukuphendula lubaba lo okhulume kumhla ka 7/04/2022 lo yethi sivoteleni izaphu masingehluleka izaphu siye ku-MRP singehluleka ku-MRP siye kuZanu PF. Hayi mina mbona ukuthi umqondo wakhe uright uqondile ubalulekile awubalulekanga total umuntu olahlekileyo ngoba ma uzositshela ukuthi sibuyele kuZanu PF yona iZanu PF kuyiyona futhi thine besibulala emandebeleni ungafuni ukuthatha abantwana benkosi eKenani ubahambise eGibhithe khona uMoses wabakhipha eGibhithe baseKenani into eyikhulumayo kayizwakali bekungcono ma uthi izaphu nomqondisi kuyezwakala lokhu mase usithi iZanu PF hayi umuntu onjani vele thina sivumelani nawe even ubani angikaze avumelane nawe noma ingane yakho yona oyizalayo yasukonta ubaba umanga kahle ukhona nanokugobe khona kuwena akuvumelekile lokho okukhulumayo ukuthi ungatshela abantu impela into enjalo yona le siyojililanga othi iphathe evula izulu nanku kwamanje ishayile amakhansili ashaya ama-MPs wena uloku khuluma into engekhoyo hayi angikutseli kabi kodwa ngitshela iqiniso ungasibiseli kuzani thina thina sahlupha sahlupheka ngaye lezani PF ungasibiseli emuva baba ngiyabonga
salibonani basakaza abahle bonke abastudio 7 labalaleli awu lami ngithikathiwa umlayezo ngiyangithumela engayizwa hayi njengoba ngithile phambilini ngathi ngiyangithumele imilayezo yami engayizwa bakithi bengicela shuwa ekuceleni kwami ngicela lami imilayezo yami izwakale ibalwe kustudio 7 ngithi bantu bakithi shuwa kuyangisa bantu bakomthwakazi singakhangela empumalanga singakhangeli kithi komthwakazi akhona amabandla namhlanje sibezaphu ye-Freedom Alliance lomthwakazi kodwa abantu bakithi lifuna ukubuyisela khona khuyana kambe i-CCC lezi thupha lizibonti isayini ngezano PF kamgabi awu bathandekayo ngithanda ukubonga abakhulume iqiniso bathi unkomo bahlale la ethekulini uthengele ilanga elilandelayo bamjikela but ukhuphe ukhohle ukuthi bamtshele ukudistant lokho kwanamhla basafuna amavoti sideke wina amandebele sizayibona igrawundi number 2 akula muntu ozavusa ikhanda ovusa ikhanda uzanyamalala khona khona kwayenzakalayo ngifuna utshela ukhuphe ukuthi ikhuphe ulidistant ungacabanga ukuthi okwanamhla basakuye ngabafuna amavoti ubaba lonothe angihlale phansi kuqala sikhulume sikhuluma ukuthi nxa kungawina kuzayisetshenzwa kanjani ngoba namhlanje bafuna ukuthatha amandebele basenze izichaka zabo izisu zonke i-G40 ilayo linanzelele ibandla likamgabi liyavuka mvoteleni abatsha ngiyalizwa ukuthi ufana omncane ufana omncane lizakhala zamathosi ngiyalitshiyela izayifunda ivaliwe lizazikhanzi ngabathi woshi yazikhanzi ngamafutha lizazikhanzinga lizakhala especially abesindebeleni ngiyalizwela abempumalanga bazahlala kahle limzile thena ngawini igweru iyaba yisithi uyabe sefuna ukukhetha yonke imathebelelete ngiyabonga ngithanda ukubona abantu bakithi uthe vukani emaqandeni mfana vukanini ngempela
linjani linjani studio 7 balaleli bonke undawana zonke angigqiba lakode khuluma ubaba lo wade sithi asizamini zapha sizamini zapha akula muntu okhethelwayo ukuzama i-political party ngabuye yena esuke khona le South Africa ezoyivotela leyo zapha nanke ama-by-elections ade senzakala kula zapha evotele ngaphakame yena ezoyivotela leyo zapha engatshela abantu ukuthi sivotele izapha ngayivotele yena yena ngokwakhe omunye lo munye ufuna oya okwakhe mina ngifuna iyelo mina ngifuna mayelo laye kavotele izapha
salibonani salibonani ku-studio 7 ikhuluma lo masombuka lapha ya ngiyabonga kakhulu bantu baka-studio 7 umsebenzi omuhle liwenzayo kodwa bengifuna ukulimukisa umqondisi moyo ngiyathanda ukumlimukisa ukubonile mqondisi lokho kwenzakale kumonzora ulimuke mfowethu kungayenzakali lakuwo abantu sebekhathele ngokulokho bedlalwa asitsho ukuthi uyadlala kodwa nanzelela iqembu le-opposition elikhulu ukuthi yiliphi ukusungena kilo uncedisane lalo inkinga i-ZANU PF singakhipha i-ZANU PF sizobona ukuthi leyo opposition ukuthi izosiphusa kanjani yona sizothathela khona lapho sizokusekela emva kwalapho sesibonile ukuthi i-opposition leyo esabe siyifakile izobe isiphusa kanjani kodwa kwamanje mfowethu hayi nanzelela mfowethu bazokuhlamba baza kuhlambaza abantu bazokwenzela imihlolo abantu sebekhathele abantu bahlakaniphile abantu bafuna ukubona ukuthi kathi i-opposition le izobaphusa kanjani sebekhathele nge-ZANU PF abantu bezibabe bakhathele nge-ZANU PF ngiyabonga
leyo ke bekuyimlayezo yenu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika idale le-Senate lakwelemelika selikhethe unkosikazi Ketanji Brown Jackson ukuba ngumahluli wedale le-Supreme Court. U-Brown Jackson uza kuba ngowakuqala wesifazane onsundu ukuba ngumahluli wedale le-Supreme. Kolunye udaba, amasosha akwele-Russia aqhubeke ehlasela inyakatho yelizwe le-Ukraine ngamabhomba abukhali. Amasosha la asesuke emadolobheni amanye ayethunjiwe. Ukusuka lokhu kungakutshengisa ukuthi amasosha kwele-Russia asenqotshiwe na kumpi le esilamalanga adlula inyanga yaqala. Lo ngumbuzo esiqondise kumnumzana Max Mkandla owaqeqetsha ukuba lisotsha kwele Russia ngesikhathi sempi kazibuse.
Lapana ngibona angani nxa ndilandelisile kuhle ibutho leRussia lisike laba lokulibala lisempini ngobana kade linqoba njalo belinqoba iUkraine itshayiwe right left and center okwenziwe yiUkraine ipeni isike yabhuswa ngabe-NATO nalaba abanye be-Amerika yibo labana abayenze ukuthi khona ubona ngalingazange iUkraine yiyo eyiwinileyo laphana ubetshayileyo kuyafana nje lokuthatha ithimu nje eManchester uthathe wafaka amapayazana ku-Highlanders eyabeiwinile laphana yanqoba i-Highlanders bangadlifa kuyabe kudliwe i-Highlanders akhe amapileyo so okukhona laphana ukuthi basuke balikana bebone ngazane kumdlalo yona ulula sebenqombile e-Ukraine basebe surprise yetho esithi thina attack. This time, the Russia, Agazila Mpiki Solizan, Una Civilization, Civilization America, Kumbekona Benato, Jesus Nakanana Pan, Kumbekonate Iran, Nai, Kenegaida Ma'am, Potan Kowens, Agadela Pana, Utsen, Utskona, Ukraine got defense, regrouping, Patulama advisors, the intelligence, Yangena, Utsavana, Utsikang, 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 ngiqabanga zani laphana okwenzakele phana kube yisifundo kube Russia nabo bekwenza i-regrouping beqalise kakada ukungena lapha
manje nxa selikhangele khona lokho kutsho ukuthi ele Melika lingaba liphathisile kuyatshengisa na ukubana ele Melika lingaba liqinile lilebutho eliqinileyo ukwedlula ele Russia
kakhulu kakhulu in terms of intelligence CIA to advance to the KGB is too advanced lokudlula i-CIA ngokana i-tactic yabo sibili ukubamba silapha kwamamba khona benike intelligence ngumbutho kwangena kwi-intelligence so indlela abahamba ngayo bekhangeli bayastarta impi beyibone ukuthi khona ibutho lengaba bengalihlasela bangalihlasela njani njengoba sibona ukuthi uGaddafi bamtshayela ngathi njengoba siyakhona njalo ukuthi khona u-Obama Obama lolokhuzenilelinye lowayesibahluphile kakhulu labazibamtshayela kwelinye ilizwe kwele-Pakistan u-Bin Laden so ukuthi khonakuyana konke okwayenzakalayo baqala besitade belandeleli bethuli ngathi ngabakho njalo-ke baziqakathekisi labakhulumi lokho ababe sebekwenziwe babakwenzayo bambatshaya nje bethule kodwa sizahamba kulelo lizwe eyabithe yaphathisa kulo
umnumzana Max Mkandla ngowalwa impi yenkululeko ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Amatitshala akhala ngokubandlululwa ekuphiweni umsebenzi wokubala abantu phansi kohlelo lwe-census oluzenziwa ekupheleni kwayonale inyanga. Abazi u-Elvis Nyathi obulewo izizalwane zakwele South Africa elokitshini le-Deep Sploot bathi ube ngumuntu ozithobileyo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje ngisithi asidibenini njalo ngomvulo sikhathi sinye ngo-half past six ekuseni. Olivalelisayo ngu-Chris Gande, libe lempelaviki elokuthula. Nxa lifuna ukuzwa njalo indaba zethu yanini ku www.voandebele.com.